nxa sikhangela ama-statistics ayekhona ayesitshengisela ukuthi abantu esikhathi 70% ama-slobin baphuwa kumbe ngabayanga leholo abalitholayo liphansi kakhulu okumangalisayo njalo singathi 94% yabantu abaningi bazincedisa kasiwo labo esingathi khona baqhatshiwe ngibahlatshela isithupha ngabantu abakwi-informal economy so singathi nje umkhuhlane uthi ufika sevele singamanga kakuhle njalo ngesikhathi izisebenzi zazikhala ngokuthi imali yabo isehlile ngendaba ye-currency eyayifakwe nguhulumende umkhuhlane uthi ufika ke wayengezelela kude ukugcibeka kwabantu siyakhumbula ukuthi umnyaka uze waphela abaningi besaliswa ukuthi besihambe bevalelwe ezindlini amakhampani athize avalwa amaningi ehluleka lokuvula njalo labo ababesebe ezindlini abanekemithwe-ke iholo labo sabona-ke intengo yezinto-ke ikhuphuka ngokuthi ayi-manufacturing phela yayivalile njengoba kwakuyi-lockdown so sesingene kulo mnyaka sesibone-ke iraundi yesibili-ke ye-COVID-19 besingakaze-ke singathi si-recover-ke kumnyaka odlulileyo lawuthola umnyaka odlulileyo angisho besiphuma ku-cyclone Idai so ilizwe-ke vele engani kalimanga kakuhle
uhulumende uthi ulemizamo eminingi eyokuvuselela umnotho welizwe njalo usebonile imithelela liyavumelana laye na
uhulumende sezamile-ke ukuthi uyanika uyalekha-ke i-option ukuthi ezame ukustabilize-ke i-currency leyo ukhanya kuyihlula asikwazi ukuthi insuku ezilandelayo ziphetheni kodwa asiboni nje ezomnotho singathi umnotho ukhuphuka siyakwazi singathi nesilungu i-contraction engxenye imayinali 2% asivumelani lohulumende othi i-economy stable bakhangelele ukuthi bona nxa sizabona i-economic growth angamanga esivele siwajwayele avelela kobo kuthula incube lawa iqiniso yokuthi sizakhekele imisebenzi amakampani avalile asozavuleke eminye imisebenzi asozitholakale njalo so yikho lapha esikhona okwamanje.